Abogatsha lwezokulima lwe-agritech seZansi yamaNdebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine, 4,113, esabelweni seZansi yamaNdebeleni. Kuthe nyakatho yalesi sigaba kubikwa sekufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya yisakhamuzi seMatobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini ukuthi kumbe sesingathi thina hayi selinile. Ithe farafara nje indawanyana ezimbili ezintathu izifuyo hayi sithwele nzima. Izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zilobu sebunzimeni ziyafa. Indlala ekhona asiyondlala encane, ziyakufa izifuyo, ziswele amanzi, ziswele amadlelo.
Ngalokhu uthi inkomo sezisabalala indawo yonke zidinga kokudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala amalanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu, ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma. Izifuyo-ke seziyohamba ziphembela lolo hlungu, zihambe zigcwale iganga lonke, kuthi khona oko okusilileyo kuze kusilahlekela singasakutholi. Ngoba-ke lawo amasela ebesethola-ke intshungutshu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala, isimo somkhathi esingamanga kuhle kulo nyaka.
La mazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobuningi ngalesi sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa, kula nto enhle kakhulu. Abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hayi basele hayi bebamba izandla. Ukufa zila manzi ukunatha, ziyahamba zisiya katshana ziyatshontshwa, zingathi ziyahamba-hamba zidinga ukudla bayatshontsha, tshontsha futhi ziyathola zihlinziwe. Sokuphezu kwamandla abantu lokhu.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association uthi ukubunjwa kwale nhlanganiso sokwehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi, amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalabo abagamulayo bethwale sekuyisithebo, kodwa singenza-ke sithi ubusela sebuphelile. Akusafani laleyana ndlela ukuthi babehamba beziqhuba nje amaroli ayehlale egcwele, kodwa ngathi kwehlile. Asekhwenanyana khonokhu nje lalaba abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebu oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought. Izifuyo ziyasokola kakhulu. Amanzi, ukudla kuyashota kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube le ndlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi. Amadonki, imbuzi, inkomo kuyasokola kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye namanzi. UZulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile. Endlaleni engezelelwe yokutshisa kwelanga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.